thina kwenza izindaba sibona ngani bani thukusela ukuthi engavezi lolu daba. Udaba lolu yilo solenze abantu thakazelele umsebenzi yentatheli zindaba. Yilo udaba olusegudini. Kungayisuye umhlanga uZulu oleZimbabwe langaphandle bebengesoze bebelalo ulwazi lokuthi uma uvethi kulothuthuva. Thuthuva lolu siluzwe ngama-interviews umhlanga awenze leyovethi lelo obaba uphezu. Kuyasimangalisa ukuthi intatheli zindaba ezikhipha ulwazi olungaka senguye sedingwa ngamapholisa. Thina sikubone ngazathi iwethusela kungakhitshwa izinto uhulumeni angahambelani kahle.
Lina njengentatheli zindaba lingathi kuyalethusa yini? Kuyaliphambanisa lani emsebenzini wenu na?
Ayiyasiphambanisa kakhulu, kuyasethusa njalo ngoba ukhumbula ukuthi kubuya ngamanye amalanga ambalwa intatheli zindaba zihlanganele upresident uMnangagwa. Yenathisana itiye amalanga amathathu amane adlulayo esibona intatheli zindaba isidingakala. Ukumile yena umongameli wathi yena uyi-constitutionalist. Ungakhangela i-constitution eZimbabwe ilayo indawo lapho egarantiya khona umsebenzi ontatheli zindaba, i-freedom of expression. Kuyasethusa ukuthi abantu kade behlezi benathisana itiye sokuthe kwathini ukuthi namuhla sokukhanya sokudingwa intatheli zindaba. Ngikho ngithe ngaphambilini kutho ukuthi khona kule nto abangafuniyo ukuthi siyizwe ikakhulu ngemva kwalokhu okuveze ngobaba uGesi. Ngiyakhangela uzakuthola ukuthi khona kungabe ngesikhiwa bathi ukubotshwa lokudingwa kwaba umhlanga ngoba politically motivated. So ma upolitically motivated kuyasethusa intatheli zindaba azisoze zifanise ukusebenza nzima. Ngoba kukhitshiwe iphosa kwakhitshwa le-ayipa ikhona imithetho abayisebenzisa nganqwele ukuthi besibambe.